okusesabisa kakhulu ukuthi imali naleyo iza recoveka yini imali yezisebenzi. Sitsho isikhathi esidlulileyo ukuthi imali yezisebenzi yenasa kayibanjwa ngendlela eyiyo. Abantu abadecide ukuthi kunama deals ahambe njani ngabantu abalutshwana, kumbe ama decision ayenziwa kwenye indawo abesenikwa nje i-management yenasa. Xa ungabuza u-general manager yenasa ukuthi ama-transactions lawa ahamba njani, uza kutshela ukuthi khona layo wanikwa i-directive from somewhere evelela phezulu. Okusesabisayo kwamanje ukuthi iza recoveka yini imali yezisebenzi. Izisebenzi kwamanje sithola imali elutshwayo emangalisayo ngenyanga yamapenjeni, kodwa siyayibona nje ukuthi amamiliyoni namamiliyoni abhadalana abantu abanye. Kuyasesabisa lokho kuphuma kumthethwandaba.
Pho-ke lizayenzani ngakho Moyo?
Bebeleke sakhonona kakhulu ngendaba enasa ukuthi nasa ikhanjiswa ngayiphi indlela. Kodwa ngemva kwale report ephumayo sesiyabuyela futhi kuministry ye-labor iyo ekhangelane lodaba lwe-NASA. Siye khonona indlela i-NASA e-investa ngayo. Sibona ngalo ugatsha lwe-investment lwe-NASA kabananzeleli nxa be-investa izimali, kusibona imali zezisebenzi ziyachitheka. Sesizake sihlale phansi lo minister o-responsible esitsho izikhalazo zethu. Engikwaziyo kwamanje ukuthi abanye abakho baphenduka kuvikezayo, layo minister obengakaphenduki le khula lakhe. Kodwa engingakumelela kwamanje ukuthi singaze sakuvala emaphepheni. Sifuna kube kusovala lokho okuphumayo emaphepheni ukuthi yikho yini. Nxa kuyikuthi nje labo bantu sebekuthwe khona kabafalanga bebe kulezo sikhundla, bese sizabuza ukuthi ama-transaction la ayenziwayo kuzathiwani ngako. Sizadinga ukuminister responsible asasisele kakuhle, singayibala emaphepheni ibaleyo. Kulungile, sizabona ukuthi singathatha step bani.